Namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngikuchasise kwaKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le Crown Council. OkwaKhumalo, uKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga. OkwaKhumalo ngokwemsamo, ngoba kwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadloza koKhumalo.
Yes, siyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi konoko ke okwenzakalayo ukuthi ke kube lenkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami elawe. Akuchasisele sibili abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube lenkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele silenkosi sisuka kwaZulu. Sizofika lapha kwele Zimbabwe sasivele sabuya silenkosi. Asiyo into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lo owenza abantu bahamba bayabhonjwa emazweni oZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi waye isizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa sele kubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho? Balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayelo ukuthi sike sihlale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma ubulela nini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sinengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi naze sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igqitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulozwide kalanga Khumalo la uyakhuluma uthi la ukhonapho-ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labantu bakhona liyakhulumisana labo yini ngodaba lolo?
Mbona ngani lokhana kwaqedwa ngamakhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa
akula mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya yokubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu nxa embathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibilini. Ndunankulu, akutsho ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba usesisele ukuthi lisihambe isigaba sangkhona singanani uze lilungise konke kokhonokho.
Thina njenge-Crown Council into esiyikhangelele sikhangelele ukuthi sibone ukuthi amakhosi asebenze siya kuma ngaphi kungaphela into yonke yekhoti le yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye alabo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvale ezithinta osivalo usivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke ayikhona lokhona kathesi ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe kudingwe inkosi kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Anti sisengazikhahlela vele.
Ye,
angeke ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana kodwa okukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezela ukuthi imfundo ingapi lembani ingapi kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo kulungiswe igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema umgcinisihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho siyakhuluma khona labantu abatshiyeneyo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandela obaba mkhulu babe lobo logogo
benziwe
kandela zinyezi ziyo wazina masiko
benziwe
kandela manyama
sinamasiko
baya wazina masiko
benziwe
owa usenziwe manje
namasiko
owa usenziwe
owa usenziwe.